Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 28 kunhlangula 2022 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqwetha ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso, uDr. Alex Magayisa, ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-A2, zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Uzulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe, uDr. Alex Magayisa, ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilithane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University, kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini kwaMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo somabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lame-Afrika lomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenziwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni esishiyeneyo. Yikho sithilala ngokuthula mfo kaMagayisa ulokulo okulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge-Citizens Coalition for Change yikho besilaya. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esimeke sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke esithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokhu ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge-Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela lokumeka short siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokeli olilunga lebandla le-CCC edayele parlamente njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Sebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission eyahlangana during one of the vacations on holidays, and u-Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha e-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni ye-Twitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathuthuzela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe mhlaka-5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva okukhulelwa isifo senhliziyo. Wake wasebenza e-ofisini owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMoyi uMorgan Tsvangirai, lapho ayeyinhloko kahulumende omanyano owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha e-Kent University kwele-Bhritani, uMagayisa ubika wayethanda konke okuthandwa nguZulu okugoqela umculo kaSimon Chimbethu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elilodumo ele-blog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read, elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News o Independent, newzimbabwe.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kunalo msakazo we-Studio 7. Uchiye umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla e-ofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babese besiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha labo babikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Abeyathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolesibili maviki wonke bazabe begqoke izimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi baza kwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa komkhokheli wabo uMnumzana Obed Masaraore. Rokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi baza kwenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Ngakwelinye icele amalunga ehlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sesethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokehlele umkhokheli oyathuz uMasaraure. Embikweni wabo abeyathuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. Okunye abakuqhuquzelayo ababalisi ukubuyiselwa kweholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezulu kwamakhulu amathathu US$540. Bathi njalo kutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilo nyathela lokugcina kodwa ngelokunika isikhathi umqhatshi ukubana akhangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokuchabalala komnotho. Njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. UZulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Mandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Lokho kusivezela sobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicatshela ngomunwe enxa esithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi seSunningdale kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokhu kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Ziyothina ukuba uthuli sezowavuma into ebisisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu i-US dollar. Lokho kunye kwe-Zim dollar baluthwana abantu abayisebenzisayo. Bathe sibuza kubona kusenzakala nxa usibhadala nge-Zim dollar yena uthi uyasetshenziswa interbank. Uhulumende uproza kwenza lokho. The city council. Abanye abantu ama-private players basebenzisa black market rate. Soloko akusebenzi. Sibona nje ukuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayikholiswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutho lutho kuphela nje uhulumende sekuvumile ukuba seyihlulekile.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesi Samathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokho okwenziweyo ukuthi khathesi lathi amabhizinesi sesizagwanisa ukuthi sithengise lokho esikuthengisayo ngedola leMelika kumbe ngeforeign currency. Ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinesi ethu ade sesiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa khathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirane amabhizinesi sethu singarani losi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Khora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamangushwa u-Reserve Bank Governor nomthuli Ncube uminister okwazisa umphakathi loZulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofika u-2025 kungelwa ukuthi ivalwe kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini. Kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuqha imali sezingama-Zim dollar currency okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system, i-trust kwabamabhizinisi kuze abasathembi bathi beinvestile imali zabo zingama US dollar, imali zakhona shule zithintile sesokuthiwa sezingama bond. So lo mbiko uletha ithemba kwabama business, kodwa njalo singakhohlwa kwana abantu vele abasathembi, trust has been lost, and ukuthi uphenduke to regain it, it's a huge task kumphakathi la kuhulumeni. Kodwa kungasenani lokuletha ithemba kwana abantu bakhululeke balisebenzise kungela wesaba lokwethuka kuminyaka le emithathu elandela.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uMnumzana Benoni Ncube uthi lokho kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair ikithi ama students, ngoba uzathola like a test iskool fees zethu ziyabe ziku 64,000 RTGS, and uyafaka ama US dollars yabe ku 120 US dollars. Ngakhanya ngani imali encane ukuthi 120 US dollars, but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi zihola kubo 40,000 RTGS, and as a whole ma US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi kusebenze ama US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu, ngoba nxa kungathiwa ischool fees kathi sesikubo 200, singama RTGS amangaki wona lawo, wona bazawuholisa yini izisebenzi? Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Xa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela, xa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenza ama-currencies lawa concurrently as if alesame value, yikho kwenza izinto zidule kakhulu, ngoba labo abaholisi izisebenzi ngesame value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars, ngabe sithi ku-right ukuthi babhadalise over, but sisebenze lawo ma-US dollars, but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Effie Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomi eziphethwe kahle. Ezomkhonomi eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe zepolitiki ziphethwe kahle. Konke abakukhulumeleyo ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitsha lahole kangcono. Imali yona liyana ekhulunywa yilokhu incane kakhulu okuthi izabhadela amatitsha nabanesi, ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu, azisoze zime izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokhuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminista. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki, ezepolitiki ziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo imisebenzi yakhe ngedola leMelika, okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba inengi ezweni alisebenzi, kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke, okuchiya abanengi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sikahulumende, abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile, abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla leZanu PF eMathebeleland South uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima, ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edale lePhalamende uchasisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazumuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo, ngumuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yama-prizes. Ama-prizes ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy, kodwa ngenxa yokukhuphuka kwama-prizes sokusenza i-buying power yabantu iyehle. Yinto ebuya iqondane lama-elections. Why ngisithi ayilani le-economy? economy. Ake sikhangele ukuthi kathi economy ikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe level ye-production ye-agriculture esibiyo khathesi. Asikaze sibe le mining output efana lale esibiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana lendaba ye-current. Bayakwazi ukuthi in Zimbabwe ngenxa yalokhu esadlula kikho 2008 i-currency ilobudlelwano obuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between i-currency ne-inflation. Wavela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka kwintile kuma-price okuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini. Ukhangele nje maduze inenge esabe sikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba sebu ebantwini especially ama-basic commodities. Selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Just isolate these three, infrastructure, agriculture and mining, ongitshela ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at i-mining, it's almost an $8 billion mining economy. We had never surpassed $4 billion in the past. But I want people ukuthi bathi babuyele kufakazi okugcweleyo. Lo nyaka is the first year ever in our history ukuthi sibe self-sufficient in wheat. Kodwa kulabantu nxa ulazi ibhuku lelane lithi Confessions of a Hitman bayakwazi ukuthi uhulumende bamusa njani. They just attack the current. So ingathola abantu abangaziki ithuba lokucubungula lokhu bazazitshela ukuthi ayi economy yawo amadoda kakulalo. But bathi ukuthi batshela iqiniso. We have never had a level of investment esilayo efana lesibelayo the last 4 years. In this country, ngifuna umuntu ozabuye ezomipha ama-facts and figures who can prove me wrong.
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla leZANU-PF eMatabeleland South. Kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Silama-systems amaningi esesiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province ngincuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela abe-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Siloku sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunusa futhi amanye amaminisa kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa uhulumende okhona uthunywe yiphathi zamPF. Kufuna bebuye kakhulu ukhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yeMasamo uqedisa i-JM Paul yeGwanda ebise le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda kune-plant for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcinisihlalo njalo webandla leZANU-PF eMatabeleland South, emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zivotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Wadlala indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka kwenziwe liqembu labasakhulayo le-Dynamos umncintiswano we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament Wellington Pandare. Uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
They should look at developing.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenza lapho okuthathwa khona izithupha abancedisa abadlali lapho. Kulula ukubabona njalo kumele amapholisa angenele ukuze sikuqede lokho.
Umpandara yimanager yamaqembu wonke amela ilizwe emidlalweni wenguqu njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamo sasebeleminyaka engaphezu kwelithumi lesikhombisa. Omunye walaba badlali uDylan Gumbe nguye waxotshisa iqembu laseZimbabwe labafana baleminyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa kumncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esetholakale ukuba umdala umqondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiswe yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkemenkeme yendaba. Baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela ngoba abaqeqeshi kukhona amahofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siye ndawo emdlalweni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamo selixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphuthe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwengalane yemiklomelo njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu elemajesa okuyilo eligcine lidlulela phambili yilo eligcine liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wakuleZimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uMavelas Nakamba eyeMavelas Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Kanyele uthi ikhule kakhulu. I-tournament is for everyone. Yomuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma under 13, 15, 17 so that when they finish kuma under 13 behambe kuma under 15, kuma under 15 behambe kuma under 17. Hopefully like ithi labo benjani behambe overseas obedlala ngabo becompete even if it's here.
Imidlalo yeMavelas Nakamba Foundation under 17 ingenwa ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele-Highlanders, ele-Njube Spurs, ele-Dynamos, ele-Majesa, ele-Ajax Hotspurs, ele-Chicken Inn, ele-Bulawayo City kanye lele-Wange Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi sekusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Aiza esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magaisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2Z bathi sebeza kuya emsebenzini kavili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.